amazi amokuqala abadibene ukuthi sikhangele amazi kamkhokheli wethu ama-founder of Zimbabwe, ufather Zimbabwe, ubaba uJoshua Nkomo. Uthe khona ngamalanga okugcina impisi zaphela, athi leli lizwe leZimbabwe ngeke life, abantu abatsha bazaphakama balisindise. Sithe singabatsha salikhangela thina ukuthi umumo welizwe lethu, ilizwe leZimbabwe, kume njani, kuhamba njani, okwenzakala manje singakulungisa kanjani. Sakubona ukuthi hhayi sesifikile lesiya sikhathi esakhulunywa Nkomo ukuthi abantu abatsha sifikile isikhathi sokuthi baphakame balilungise lizalithi. Sithe sikhangele kunjalo singabatsha sathi khona thina nguphi lo mkhokheli ongaba le experience, if singakufaka kanjalo ngesilungu, oseke wasebenza nabantu abatsha, oseke waphakamisa abantu abatsha, oseke wabambanisa abantu abatsha, kumbe ngabe emaphandleni, wabe emaphandleni, kumbe ngabe emadolobheni. Waseke wasibambanisa sonke njengabantu abatsha, basesi ukuthi hayi khona umkhokheli esike sasebenza laye ngojaha wambiza ngokuthi ngu-Xavier Kasekwesi. Sasesiqala-ke i-movement thina siyayibiza ngokuthi ngu-Tyson wabantu. Siyibiza ngokuthi ngu-Tyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo, hayi, ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje, kodwa sikhangelele ukuthi hayi ilizwe lakithi kubi duze.
Mhm.
Isimo sakithi asimanga kahle.
La kwenza nini khonokhu njalo limaningi kanganani? Likhankasa futhi njalo ngaphi? Siyabona ukuthi ingane zani liku-Twitter.
Ngiqale ngichaze lapha duke ukuthi singakuthi ngomkhankaso, kodwa ingasinhlanganiso yezopolitiki. Ngingakufaka ngesilungu ukuthi we are not a political party but we are a movement. Singayidefina i-movement sithi inhlanganiso yabantu abanenjongo eyodwa, and injongo yethu iyikulungisa ilizwe lakithi njengabantu abatsha. Inhlanganiso yethu iqale ngemva kokuthi sikhangele ukuthi hayi abakhokheli abakhona abasikhathalaleli thina njengabantu abasha. Ithuba sibanikezile, ungakhangela 2017 ngoNovemba, abantu ababegcwele emgwaqweni bejabulela ukuthi iZimbabwe entsha, abaningi bakhona ngathi 99% bekungabantu abasha. Sesikhangele ukuthi hayi la majaha aphethe manje sibanikeze ithuba, kodwa ithuba esibanikeze lona bayehluleka, sebehlulekile. Sifikile sethu isikhathi njengabantu abatsha, whether ungaphi kwelizwe leZimbabwe kumbe ungaphandle kumbe uphakathi, sifikile isikhathi sethu njengabantu abatsha. So i-movement yethu siqale ngemva kokukhangela ukuthi hayi madoda akithi, labantu esibanikeza ithuba hayi bahlulekile, into zimbi eZimbabwe. Sifikile sethu isikhathi.
Pho manje niza kulungisa njani khonokho lithi kuyahlupha?
Ungakhangela ukuthi sikhangelele ukuthi i-movement lesiyibiza ukuthi Tyson labantu izabambanisa wonke umuntu, whether ngumuntu omutsha, ngumuntu owalelimpa, ama-veterans. Ungakukhangela ukuthi ilizwe lakithi lidinga nje ukuthi ngafaka ngesilungu ukuthi asibuyeleni back to basics, if ingakufaka njalo ukuthi there's a need ukuthi sibuyele back to basics ezelizwe, ukuthi ilizwe likhokhelwa kanjani. Sibe nomkhokheli onothando labantu, abakhokheli bethu bakhokhele ngothando, abakhokheli bethu bahloniphe ama-human rights. Ungakhangela ukuthi manje singakhangela isimo esenzakalayo ezibhedlela zakithi, sikubiza thina sikuthi igugurawundi 2.0, ngoba bayaphela abantu bakithi duze, and abantu abaphelayo abantu abatsha. Odokotela abaxotshiweyo ngodokotela ngabantwana abatsha abafundiswe ngabazali, umntwana ahambe 7 years esikolo athi aqala ukusebenza, azama ukusebenzisana nohulumende okhona ukuthi hayi bathi, kodwa badala le mali esinika yona ayihambelani lendlebo enginazo njengomina njengomntwana omutsha ofuna ukugcina imoli yami okumele abhadale irenti, awuhambelani. Uhulumende athi hayi anginandaba, xotshe. Abantu abatsha bonke laba affected. So thina njengethasho nabantu ilizwe lakithi asilibiseleni back to basics.
Ye, kodwa loba kunjalo, loba kunjalo baba Msipha, kulabanye abakhulumayo khathesi besithi ukanyangazani-ke umnumzana uKasekwele wayebambisana nomgabe ngesikhathi sakhe, njalo ebambisana labantu abaningi, senzakala ukuganga konke okwenzakala eMatabeleland la wayekhona. So manje bayabuza ukuthi kuyalungiswa njani njengoba laye ungazani phela egcobo udaka inathile baba
dima ngiseze ngime lapha ngixoxisane layo ngithi khona umnumzane uKasikere injilosi singabantu siyaphilisana into ziyaphambaniseka khona okuphambanisekile kodwa khona okuhle futhi okwenzakaleyo asisoze sime simgeze sithi khona hayi into zithe zenzakala ube injilosi into ziphambanisekile kodwa sikhangele ukuthi isifundo sibe khona kube nesifundo sibe khona into zenzakala manje sesibona umumo welizwe isifundo sibe khona sona lesi sifundo sibe khona isesibona ngani sikhona singasiphathisa thina njengabantu abasha kunjongo leyi esesimisane layo yokuthi ilizwe lethu alibuyele emuva ilizwe lethu alihlabe ureset button sibuyele back to basics siphinde sikhangele njalo i-experience yobukhokheli umnumzane uKasikere asebelayo ikakhulu sikhangelele ubukhokheli esebenzisana nabantu abasha abafana nami abanomlayo zona lo ukuthi khona asibiseleni ilizwe lakithi libuyele emuva ilizwe lakithi sifikile isikhathi sokuthi abantu abasha balikhokhele balilungise i-experience abe nayo esemthanda abantu abasha I think I seem near to give ongama laphana aphakamisa isandla makubuza ukuthi oseke abantu abasha sebeke baphathiswa ngumnumzane uKasikere ekusebenzeni nabantu abasha ngobani baningi kakhulu but ngigcizelele njalo ukuthi hayi asizange sithi injilosi but kule njongo injongo ekhona iphakeme phezulu kulathi sonke kumele sibambane
ye kodwa loba kunjalo-ke siyabona ukuthi liza kwenza njani liza ngena kukhetho nini njalo ozabe ncintisa nguye umnumzane uKasikere kumbe kubani njalo labantu abanjengosicamfundo uJonathan Moyo lo mnumzane uPatrick Zwayo baphakathi yini kwakhonokho
angiqale ngombuzo wakho ocisa inhlanganiso yethu Dube igocela wonke umuntu ngithile ekuqaleni ngathi ayisiyo political party it's a movement and i-movement yethu igocela wonke umuntu ozibiza ngokuthi ngumZimbabwe angisoze ngime lapha ngithi umnumzana uSikhucamfundo Jonathan Moyo ophakathi ongaphandle angisoze ngime lapha ngithi umnumzana uDlala ophakathi ongaphandle angisoze ngime njalo ngithi uChamsa sisebenzisana naye ngoba sisebenzisane naye kodwa ngizotho ukuthi i-movement yethu ngiye kulungisa iZimbabwe sibambane sonke singabantu beZimbabwe wonke umuntu uvumelekile ukuhambisana lathi injongo esinayo ukuthi sibiselene iZimbabwe back to basic wonke umuntu khona ungalandzelela ukuthi ku-movement yethu sikhankasa umlayezo wethu nabantu abavela kuZanu-PF nabantu abavele khona kwi-MDC nabantu abavele kwi-MPF nabantu abavele ku-ZIP nabantu abavele kwi-FF yeZimbabwe wonke umuntu khona ikakhulu abantu abatsha abahambisana le njongo yethu.